evungu constituency jobana sihlala sithi ukuthi ubunandi siyazenzela sihlala sithi abantu abazenzela ubunandi asimele kwenzela ngomunye umuntu ngoba phela thina sile nkokheli engubaba umnaka kositshengisa ukuthi mina ngifuna lenze so silandela boyikho asikhethi upresident weZimbabwe baba umnaka kuyakhuluma ukuthi akula muntu ozafa ngendlala eZimbabwe as long as yena ekhona lo mbuso weZANU-PF akusoze kube lendlala okhethwayo ukuthi uyakhethwa nguye ozikhethayo ngithanda ukwenza lokhu kube sibala nxa kuthi umhlangano ubizwa hamba emhlanganweni ngiyaphinda njalo nxa umhlangano ubizwa hamba emhlanganweni uye kuthi kuthiwani ungabobuya ukudla sokunikwa ngoba abanye base bebhalise kudala ngena umhlangano yonke uvule indlebe ulalele ukwenzela ukuthi lawo bekhonayo unandini lobo obubuyayo ungasala ungahambanga emhlanganweni nxa abantu sebeholisa ubesukuhamba usithi awuholanga ngoba uyakhethwa asikhethi thina kuZANU-PF evuku wonke umuntu silandela inyathelo elikhulunywa ngupresident ukuthi umuntu wonke kathole ukudla mina njengo-MP wakhona u-Omega Sibanda ngithi mina lo othi uncitshiwe okabhalwanga yena ekwazi ukuthi kahambanga emhlanganweni lapho kubhaliswa khona kulo dubo nxa usithi kulo muntu engeke ukubhala ngokuthi wena ngelinye libandla hhayi ayisilo qiniso lelo khuluma sibone ukuthi uncishwe mbani njani wonke umuntu uyasuthelwa wagolo kathesi sibongele uhulumende onika abantu bonke so akula muntu osendlaleni okuhluphayo nje kuphela esikwazi sonke ngamanzi eyiwe ngiwasebenza kakhulu ukuthi izibholane zisebenze ezinye ngiyakwazi azisaphuma manzi lapha nalapha into esiyayilungisa leso ngesikhathi se-COVID kumele sigeze izandla kodwa silangazi yinto engiyilungisa kakhulu okunye asizincedise nini bakithi amatolatolatolatola asincedisanini lamsembuya mvela uhulumende sibambisane ngendlela zonke esizenelisayo indawo lesiphila kuyo ngeyethu ayisiyo omunye umuntu ngeyethu hamba nababusi ukuthi impilo ibe nhle kulula lokho ngikhuluma njalo everyday bantu bevuku
khona ngapho ku-constituency yakho abantu baphila njani ngesikhathi lesi ese-lockdown la
thina silomongameli ositshengisayo njengoba lesisazi ukuthi kulo vision 2030 abantu bevuku bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa vision 2030 kuyini abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone so nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye asidleni bantu bevungu asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumente sihloniphe abakhokheli bethu ikakhulu ubaba umnankagwa onguye upresident simnike amadlabuzane ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu njengoba nalisenza ngiyalibonga vungu and eZimbabwe ngiyalitsho ukuthi kule constituency okuthiwa yivungu okumele sibe kwazi ukuthi ibambene iyakwazi lapho eyakhona siganele uvision 2030.